Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababanjwa umkhuhlane we COVID-19 liya liqhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempila kahle oluthi kulabantu abangamachumi amathathu lasithoba minwembili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotshisa amalunga ibandla le-MDC Alliance edalele iPhalamende lakumakhansili.
Nanku ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe, labo abaseleyo sokumele sidonse kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe idinga uxhaso lwabantu kuhlelo lokutshengisela ebulenjini be-internet olusungulwa lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kugatsha lwezomfundo.
Njengoba kule corona plus ukutravela kuyahlupha kulezi nsuku, ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasisa ngayo izikhalazo zabo kumqatshi.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi eleZimbabwe lokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 liya liqhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempila kahle oluthi njalo kulabantu abangamachumi amathathu lasithoba minwembili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwe leli gcikwane izolo bangamakhulu amathathu lamachumi amane lambili 342. Isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kwababhubhileyo izolo abalichumi lambili 12, kulandele isigaba seHarare esilabalichumi lanye 11. Kobulawayo kulabahlanu ababhubhileyo, kuthi ezinye izigaba zaba labalutshwana. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotsha amalunga ibandla le-MDC Alliance edalele iPhalamende lakumakhansili. Lokhu kulandela udaba lwamakhansili amabili awelupane athi amukele incwadi zokuxotshwa kukhansili. Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli saleli bandla. Sixoxelaye ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Incwadi ekhona eyekusile incwadi eyayivele isiyenziwe kudala, zincwadi ezabhalwa kuxotshwa abantu bokugcina abaxotshwa nyakenye umhlangano we-Extraordinary Congress ungakenza kahle. So okwenzakalayo yikuthi lezi ncwadi sezibhaliwe, kusho ukuthi ngabona ikusile Rural District Council ibingakahlali phansi, ngoba nxa umuntu exotshwa kabhalelwa incwadi ehlezi endlini utshelwa esebuyile emhlanganweni obakhona ngomva kokubhalwa kwencwadi yokuxotshwa kwakhe. So lokho kuveza sobala ukuthi lezi ncwadi zabhalwa uminister waphendula zahamba ekusile, kodwa ikusile ibilokhu ingakabi lomhlangano wayo kuze kube isikhathi lapho ethole khona ukubana ibe lomhlangano ibe sibatshela abe laba abaxotshwe ukuthi sebexotshiwe kodwa akula kuxotshwa osokwenziwe ngomva komhlangano omkhulu owe extraordinary congress njalo kakusela ukuxotshwa kuzayenzwa abantu ngoba ibandla lifisa abantu baqhubeke besebenzela abantu abawukhethelwa ngabantu
umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi kanti vele kwakubangelwa yini ukuthi lithathe inyathelo lonalelo okuthiwa yikurecola injongo yakhona selayifeza na
lokhu kwakubangelwa ukuthi kwakuhluzwa ukuthi ngesingaleso sikhathi kulabantu ababengasekeli isinqumo se-Supreme Court esasisitsho ukuthi kumele siye e-Extraordinary Congress ngemva kokufa kwababuthwangirayi ngoba sinqumile ukuthi umhlangano we-MDCT awuzange wenze imfanelo owawumele ube uzenzile ukuze ukhethe umkhokhelo wakhe omutsha ngomva kokusitshiya kukababa upresident uTswangirai ngakho ke imithetho yebandla ithi yona nxa ususekela elinye ibandla elingasilo bandla lakho nxa susenza noma yiphi imisebenzi esekela elinye ibandla elingasilo bandla le-MDCT uyabe usuzixotshile ngakho laba bantu bahamba ukuyakhethwa ukuthi bamelele amalunga ephalamende amakhansila babe hanjiswa yi-MDCT kunhlanganiso kumanyano wokhetho owe-MDC Alliance. I-MDC Alliance ngo-2018 kwakungayisilo bandla lombanga kulezo mbangazo kwakungumbuthano wamabandla amaningi owokhetho kwakulilima lokhetho. Ngakho abantu babe hanjiswa yi-MDCT okusho ukuthi bonke abavelela ku-MDCT besiyakhethwa ezikhundleni bekulima le-MDC Alliance ngamalunga e-MDCT ngoba yona i-MDC Alliance ayilamalunga ayisilo bandla ngakho ke kusizofika ku-Extraordinary Congress bonke labo ababesala ukuthi bona bayalandela okuzayenzwa yi-MDCT basebezixotshile bodwa nje ibandla elalikwenza ikubhale lake ukwaziswa ukuthi hayi uzibanibanyana uthi yena kasekho lati ngoba kasekeli lokho okumele kwenziwe nanku ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe labo abaseleyo sokumele sidonse kanye kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change
lo ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhalaza uxhaso lwabantu uhlelo lokutshengisela ebulenjini kusukela lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kwezemfundo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa uthi injongo yomkhankaso lo igoqela ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo. Iholo lababalisi lengezelelwe njalo kube lenhlelo ezimqoka ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umnumzana Matsitirwa uchasisele okunengi usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Njengoba kuyi-lockdown ama union leaders abenelisi ukuthi bahlangane lohulumende physically bekhulumisana ngesikhalazo zababalisi njoba kule corona plus ukutravela kuyahlupa kulezi nsuku ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasa ngayo isikhalazo zabo kumqatshi so ababalisi bazabe bekhuluma isikhalazo zabo bethega umqatshi kuFacebook la kuTwitter bekhuluma isikhalazo zabo sibona ukuthi isikhathi sona lesi yiso esifaneleyo ukuthi ababalisi bakhulume isikhalazo zabo njoba isikolo zivaliwe akusoze kube lokuphazamiseka kwezimfundo
kahle kahle izikhalazo zenu iziphi njalo libona ingane uhulumende uyenelisa yini ukuthi azifezi
isikhalazo zababalisi zinenge imali abayiholayo incane kakhulu ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola ngomunyaka ka 2018 $520 and izinto zokusebenzisa ezikolweni ezifana lama textbooks lama science apparatus azineli esikolweni kulezinye isikolo singakhangela i-infrastructure ayisayenzi kulezinye isikolo akula even ama laboratories ukuthi abantwana bafunde kuhle izifundo ze-science singakhangela futhi ababalisi bayakhala ngendaba yokuthi abasakwanisi ukuthi ba-advance izifundo zabo ngoba lapho abafundisa khona behlala khona akula network kulezinye isikolo akula magetsi akula transport plus imali abayiholayo ngincane kakhulu ukuthi abakwanisi ukuthi basibhadalele i-school fees ba-advance i-education yabo and okunye futhi izindlu abahlala kizo befundisa ezikolweni science zayakhiwa kudala sesiku-bad shape so thina sikhangelela ukuthi izikhalazo lezi zizalungiswa masinya kwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingaweli phansi instead ithuthuke.
Lo ngumnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eselubhani. Inhlanganiso yeTransparency International ETI ithi eZimbabwe lilokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume kugwalo lwethulwe yilinhlanganiso izolo ngemva kokucubungula imisebenzi yokungethembeki ngomnyaka odluleyo emazweni omhlaba. Phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithoba ngalombili i-180, inhlanganiso le ithi eZimbabwe lichede kancane lisuka kuzinga lekhulu elilamachumi phose ayisithupha 158 ngomnyaka ka-2019 laya ku-157 nyakenye, okutsho ukuthi lingelinye lamazwe alenkohlakalo ethusayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi lakancane ukuthi iZimbabwe enkohlakalweni yomhlaba wonke jikelele isilokhe iphezulu kangaka. Unxa ungaya ungene kahle ngendlela enza ngakhona vele ifanele ibe ngunumber last. Inkohlakalo iyabusa kuleli lizwe kakulanto engelankohlakalo phakathi. Uhulumende uyinkohlakalo wenza inkohlakalo phila ngenkohlakalo. Inkohlakalo ayijeziswa inkohlakalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kweyalabo abaphikisayo. Abanye ababotshwayo kuthiwa babotshelwa inkohlakalo babotshelwa ukuba babe besemaqenjini aphikisayo, kube yindlela yokulwisa i-opposition, kube yindlela yokujezisa abalembono ephikisayo. Kodwa amasela izigebengu ezizwe ezeba imali yabantu lokhe nje zizihlalele zikhululekile zingajeziswanga zingabotshwanga.
Kuyini okungenziwa Ncube ukuze inkohlakalo iqedwe elizweni?
Ukuze inkohlakalo ilwiswe iphele elizweni kudingeka lokho okuthiwa i-political will. Ukuzinikela kukahulumende ukuthi inkohlakalo ingabi khona, kungakhangelelwa kuphela ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibe yiyo elwa lenkohlakalo. Kumele lonke ihofisi likahulumende, yonke i-department kahulumende, yonke i-ministry kahulumende ilwe lenkohlakalo. Kumele kube lama independent offices, ama own independent ombudsperson emahofisini wonke kahulumende alwa lenkohlakalo. Amapolisa afanele wonke ngokuphelela kwawo alwe lenkohlakalo, amasosha alwe lenkohlakalo, ogajele balwe lenkohlakalo, wonke umuntu osebenzela uhulumende alwe lenkohlakalo. Ngaleyo ndlela inkohlakalo kayiso zibe khona. Ngabe senza kanjalo kube sekudlulela la ku private sector, wonke umuntu aphatheke kulweni lenkohlakalo. Kodwa uhulumende nguyomela leader by example, abe yisibonelo sokulwa lenkohlakalo. I-commission kumele ibe le budget, kumele ibe lamahofisi, kumele ibe labantu abazinikele lokulwa lenkohlakalo, hayi izikhotha amathe zezanu PF. Kumele kube ngabantu abangakhetha uhlangothi, abangasoze basebenzisa amahofisi ukujezisa labo abaphikisayo, ukujezisa labo abalembono ehlukene leyabo. Ngakho ke akulanto ayenzayo uhulumende, abantu ababili abathathu ababophayo labana ngabantu okungelamsebenzi nga uqathanisa lenkohlakalo ekhona elizweni. Kudingeka ukulwa okukhulu kakhulu lenkohlakalo esiyibonayo phakathi kwesizwe sonke.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungulayo lwezombusazwe asenelisanga uxoxa lo nobhala kuhlangothi lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana owalwa impi yenkululeko umnumzana Zefania Nkomo ubekwe izolo emathuneni ebulawayo provincial Ekhas enkulumane ngemva kokuphiwa isicoco sesigaba iprovincial hero kodwa imuli yako Nkomo kunye labanye ababelaye empini bathi waphathisa kakhulu empini okokuthi ubefanele aphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Umuyi wayesebenzela inhlanganiso yamafela trust eyabunjwa ngenjongo yokubuthelela imbali yevuyo lezibra lebandla lezaphu.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi unobhala ogatsha lwezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi okukhulunywe unobhala wezempilakahle kubandla le-MDC Alliance unkosikazi Ruth Labode okokuthi uZulu kamelanga abhadaliswe ukuhlolwa igciwane le-coronavirus ngoba ilizwe laphiwa imali engamadola ezigidi ezingamachumi amane lanhlanu $45 million yinhlanganiso zangentshonalanga kungamanga. Iphephandaba le-Chronicle lithi kubetha umoya emngceleni we-Bait Bridge kulandela imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus okwenza abantu kunye lezimoto zibe zilutshwana kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Unjani msakazi ka-Studio 7 ukhuluma lokhuthe entaba zinduna egadadi. Ngithanda ukuthi ngithi mina yamazi la akhulunywa nguNick Mangwana ethuka amadokotela ayasethusa njalo ayasesabisa. Kodwa aveza iqiniso lento abayikhulumayo bebodwa phakathi khona phana kuzani PF ukuthi ngamazwi akho. Kazi khulumeli ukuthi khona ingungwana enjalo ababayikhulume. Engithanda ukuthi mbatshele khona ukuthi basuke balibala bathanda kakhulu amasotsha bathanda kakhulu amapolisa ngoba amapolisa engawezano lamasotsha engawezano lejudiciary iyezano lezekhi ndawonye konke okungokwezano. Basebeliba la ukuthi kuzaba lezinto ezizavela ezizadinga abantu abangalambhobho abantu abangalansimbi zokubopha abantu lamabhathani stick okuchaya abantu bakhohla babahlahlele leceleni laba bantu babenza ungani ukuthi wayizichaka kasobantu bakhweza izimali beholisa bona laba abancede ukuhlukumeza abanye abancedisa ukuhlukumeza abantu eZimbabwe lamhlanje sebesebuzimeni sebekhumbula ukuthi amadokotela ayabahlamukela njengoba nabona babahlamukela. Mina ngithi nxa kuyukuthi kulokho kuliqinisa amadokotela abayakwenza ababahlabe kakhulu amajekiseni bababulale vele abantu labo mele bafi ngoba basihlupa sesithembele kuNkulunkulu ukuthi asiqedele bona ukuze siphile kuhle.
Ngoba wawungena kumsakazo nasakazo lisebenza umsebenzi omuhle siyakubonga lokhu kakhulu. Mina isicelo sami sokuthi khona hey ngilazise ukuthi khona ngapha ngitshele nohulumende kumsebenzi ilizwi lami lizwakale kuhulumende ngabithi hey izulu selikulela amabele. Amabele asekho, amabele akusena, la kithi lapho engikhona lapho elwagwele too much corruption. Izinto azihambi kuhle, zihamba ngendlela embi. Ubona umuzi uthola ama-50 angu-5 awufanele awe-fertilizer. Umuzi uthola ama-10 kg angu-5 angu-6 awehlangene. So kuye bekuhamba njani khonokho. Ngiyabonga basakazi.
Selibonani kuwo amagumbo amane omhlaba mthokazi omuhle. Ayike ujalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi akulanto ebambekayo ngiyavakatshela nje nasezitolo into zonke sezikhuphuka khonapho be asazi ukuthi bakhuphulele obani thina singasebenzile sithengi siyithatha ngakumali kubuhlungu kushouthi bona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. Nkulunkulu uzangenela sibanikomunye umnyaka. Siyabonga umoveni ngwenyaka edaluka
uhlupho esibhekane nalo luzima kabi, luzima kakhulu. Salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama-renti, into esezinzima kithi ebantwini, especially ebantwini bakithi eZimbabwe. Nokudla asinakho, hhayi siyasokola mpela kwele South Africa, siyasokola. And enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi siyofika sisokole wesi plus kuwesi ngoba la mabhoda avaliwe, akukho lapho kuvalwe khona. Sometimes ukudubeka kuyini kungcono. Ha, lo mkhuhlane we-COVID bakithi hhayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi, mara hhayi sisebunzimeni impela kakhulu.
Le ngikhulumayo ngudizethi lapha ekanamishini. Hhayi badala ukuthi thina singatshona sitshelana amanga laba abantu bezanu laba bayona umhlaba, bayona ilizwe, baqeda abantu, abantu siyafa ngenxa yabo. Abanye bayabulala, abanye bayadlwengula, abanye bafa ngokwendlala, abanye bafa ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela ngenxa yabo laba abantu bezanu. Nxa sebesifa selisithi thina sibazwele, hhayi hhayi ukukhuluma amanga kubi badala, sikhulumeni iqiniso. Akulabutho elika-Israyeli kumbe abantu abaka-Israyeli abakhalayo ma kusifa ibutho likaFaro fela e-Red Sea selithethwe ngamanzi. Asizange sizwe ukuthi ukhona owakhalela uGoliyathi ebulawa nguDavid. Lokhu eselisithuma khona ukuthi kuthiwa kulaba abakhuluma yabona aboSimon Khayamoyo labo banibani labo gabula labangazani abagwananga, sebesithi khona thina sisilokhu ze sikhalela abantu bezanu besifa, sikhanye sikhiphe inyembezi idlala izinyembezi zethu. Azingeke sithi abantu abasibulalayo nxa besifa sikhale, sebesithathwe ngani asilangqondo. Nxa besifa vele thina siyadaba ngoba basincindezele okwesikhathi eside, basenzele umona, badlengula abantu abethu, bethi nxa bedlengula umuntu bemrephe, bemrephile, bamtshisa izibunu, benze konke okubi, bamdlisa idoti yakhe. Kuthi umuntu onjalo, abantu abanjalo bangakhala sife, lake lakubona ngaphi khonokho?
Litshonile bantwa bami elisibambela umsebenzi omuhle kangaka ukuba sikwanise ukuzwa okunye lokunye okwenzakala emhlabeni lowo. Siyalibonga kakhulu bantwa bami, lingadinwa la kusasa. Ye, ngumama okhulumayo. Ye, siphele nzima emhlabeni lapha bantu. Ngogubhane lolo lwabuyayo, kuthi lona ugubhane kuthi indlala. Sesizwile la ngendlala bakithi izihlobo zami, izulu liyana sibili, kodwa ke sasikuhlangele konke sokwadoda kwaphela kwathi du. Okokuthi khathesi kunje sisakwazi lokuthi siyaqalisa yangaphi. Le mali zakhona ezokuthi uthole inhlanyelo azitholakali. Oya, sathi emhlabeni bantu. Jehova, ngenele ebantwaneni bakho baba. Sizwela bakithi ugubhane lolu luphele. Nxa soluphelile ugubhane kuyabe sokungcono, uyakusuhlupheka nje ngalokhala lokhana. Ayikhona ukuhlupheka ngogubhane lolu olugcwele umhlaba, oluqeda imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Awu Jehova baba, sizwela Nkosi, singabantu abakho. Sesizwile nxa kuyikusitshaya ngoswazi, sesizwile baba.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 202 465 0318. Kwezemelika, amanye amalunga ebandla lama-Republicans angamasenator abikwa esedlela evalweni kulandela kwethuselwa kwabanye babo ababethesa icala lokuhlamukela owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngoba bamsola eze ejojozele umvukela kuyona le inyanga. Akhona amalunga ama-Democrats lawo abikwa esethuselwa. Lokhu kwenzakala kubotshwe omunye undoda kade ehlomile duze lesigodlo sikamongameli ese-White House izolo. Kanti kungaba kusenzakalani kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Bazazama nje khonokho ngoba belokhu bezama ngoba uTrump elale bafonele busuku. ebakhuthaza kodwa kusiya ngenani labantu ababotshwayo laba abenza uhlame mhla ka 6 January lendlela abantu abanye bangkhona sibekhuluma ngayo ukuthi thina kasizenzelanga besithunyiwe kuzakwenza labona laba base Congress babe lokwesaba ngoba abanye bakhona bazagcina bebotshiwe ikakhuluma ama lo abakhuluma ngaye ka Thesi ukuthi wayesethusela abanye abazama ukubuza lo uzagcina kumbe ephumile Congress ngenxa yokuthi umthetho kawusoze umvumele ukuthi aqhubeke senza izinto zakhabe ezenza ezokwethusela abantu angiboni mina ukuthi kuleli lizwe kungaba lo mbuso odlame ngalesi sikhathi ngoba umthetho walapha ikakhulu iFBI bayalandelela amacala wona lawo njengana lawo bengakhathalekile ukuthi umuntu ngubani abanye bakhona izenzo zabade bezenza insitha sizabahambisa emajele njalo ngesikhathi kusiya ngesikhathi udumo luka Trump luzadeda lungadeda kumbe uTrump nxa engasela Twitter engasela zonke lezi zinto i-social media lapha bekhuluma khona labantu bakhe
indlela umnumzana Donald Trump kade ebusa ngayo singabona yini abanye abafana lo Trump ngesikhathi esilandela
umbuzo wakho ngendlela uTrump abebusa ngayo ilizwe kumbe ayenze khona ukuthi abe labalandeli bakhe ababa le ndlela yokuthi bethembeke kuTrump hatshi ukuthembeka kuRepublican Party ukuthi nxa ungowe Republican Party ungalandeleli uTrump bayakwethusela kuzaphela but iqiniso elihle ukuthi kungaba khona omunye umuntu oza kuba njengoTrump kuRepublican Party nxa iRepublican Party ingathathanga inyathela elokuthi izahlukanise labantu laba abanye abala abalengqondo zobugebenga kumbukubusa kwenza izinto eziningi ngoba abantu abaningi ungababuza ukuthi batholeni kuTrump abanye bathole ukukhululeka ukuthi benze izinto zabo ezimbi njengama white supremacist lama group lamanya aqaqanjiwe aqaliweyo o businessmen bathole inotho ngama taxes kodwa kusiya ngesikhathi laba abantu abafuna ukuba bebe siba behlukuluza abanye betshona bethwele impopo bethwele amafleki kuzaphela ukuba khona kwabo ngoba abantu abamabhizinisi laba abafuna imali lanxa babemthanda uTrump kabasoze bekuvume lokhu ngoba ungabona ukuthi abantu bangikhona bayabhidliza emadolobheni thina lapho esihlala eWashington bayabhidliza eOregon bayabhidliza ezindaweni eziningi bayabhidliza lokhona abakwenza eWashington DC mhla 6 January kwakuyinto yababa ejayele kwamanyama amadolobhu bahamba bebhidlisa
lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State uhlelo lanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDC lilandula imbiko ethi lokhu liphethe lixotsha amalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakumakhansili. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, isungula umkhankaso wokutshengisela ebulenjini be-intanethi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.